Uleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino esenza izulu lingani phose elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asechile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidosa, ezinye sezifela phakathi. Hayi, umuma wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ngokuthi nga siyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono. Manje konke kakusekho, hayi umomoka umuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi sematobo layo uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu kwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisathe amadamu ethe abe sagcwele inkomo zingahambela amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu ezihlahla sethintitheka sezowakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithole abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuya ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebefelwe zinkomo. Kuyaba kungasancedi lalezo ezikhona iquality yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyithole liveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 yebulilima kude gwanda ezilithumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilithumi 10,000 sezafe esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqongwa okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marupi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo. Ekhuluma esikolo semanama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. Umarupi uthi kusasa abafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifees sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezibaliswa ababhemi kanye lembuzi kubhahile esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.